eNdebele.
Alingali vuka njani izilukani ndaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 27 mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu unkosazana Henrietta Rushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwani ndaba lamhlanje esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elubhekise kwele Dubai.
Ukubotshwa kwakhe kuyinto enhle kakhulu, kodwa kangabotshwa yedwa, ngabotshwe labo bonke abayizigebengu, bonke abathatha igolide.
Ibandla le-MDC Alliance lokhu lingakaphumi lesinqumo esiphathelane lecala eletheswa umgcini isihlalo wesigaba sakoBulawayo unkosazana Tendai Masotsha elokuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mtsheiwa.
Abantu laba bengabuya kwesinye isikhathi ngomvulo ozayo.
Kulabantu abahlanu ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 elizweni izolo, abathathu bengabakoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu iZimbabwe Miners Federation unkosazana Henrietta Rushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje sekutheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elilesindo samakilograms ayisithupha elichatshangelwa ukuthi lingabiza imali engange $366,000. Igqwetha likamnumzana Nelson Jamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, umnumzana Thabani Mpofu, uthi uRushwaya uthandana lomqondisi wabatshutshisi umnumzana Kumbira Ihotsi. Imbiko esingenelisanga ukuyicwayisisa ithi uRushwaya ubehamba lesiphathamandla sehofisi kamongameli Mnangagwa aze abotshwe. Amapolisa abophe uRushwaya emini izolo ngesikhathi ezama ukugada indizamtshina eRobert Gabriel Mugabe Airport eHarare esiya eDubai, lapho anakanelwa ukuthi ubesiyathengisa khona leli golide. uRushwaya ubikwa ubefihle leli golide esikhwameni. UZulu uthi kubotshwa kwakhe kuveza sobala ukuthi inotho yelizwe ihuquluzwa ngabantu abasezikhundleni eziphezulu. Unkosazana Rushwaya wake waba umkhokheli wenhlanganiso yezenguqu izifa, lapho asuka khona esetheswa icala lokungethembeki. Uhulumende uhlezi ekhala ukuthi ilizwe lilahlekelwa izigidi lezigidi zamadola eMelika ngomnyaka ngenxa yabantu abaphuma elizweni lamatshe aligugu besiyathengisa kwamanye amazwe ngaphandle komthetho njalo bengabhadalanga imithelo. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uveze ngenyanga edluleyo ukuthi ngesizathu lesi ilizwe lilahlekelwa imali engangekhulu lezigidi i-$100 million ngenyanga. Ukuhlaziya lolu daba ntungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukubotshwa kwakhe kuyinto enhle kakhulu, kodwa kangabotshwa yedwa, ngabotshwe labo bonke abayizigebengu, bonke abathatha igolide lawo wonke amatshe aligugu bewakhiphela ngaphandle bezinothisa bona bodwa. Kuyibufakazi futhi obusegcekeni ukuthi abantu abenza ubugebengu baphezulu khonale ngabantu abalezihlalo ezinkulu. Ungakhohlwa ukuthi njengoba ekuZimbabwe Miners Federation ungumuntu okhangelela ukuthi eluse igolide, kanti bathethe intanga bayifaka legundwane, kuyabonisa ukuthi uvele uphila ngakho khona lokho kudale sebe labantu beZimbabwe, kudale bulalile izwe leZimbabwe. Kodwa ke kumele kwazakala ukuthi asiye yedwa, banengi abenza njengaye. Kumele kuvalwe ngci yonke indawo, abe yisibonelo sabantu abayizigebengu njengaye, abadla lapho abangafanelanga badle khona.
Uhulumende Ncube uhlezekala ngokuthi ilizwe lilahlekelwa izigidi lezigidi ngomnyaka ngenxa yabantu abaphuma lamatshe aligugu elizweni ngokungekho emthethweni besiyawathengisa phandle. Singathi lokhu ukufakaza lokho yini?
Kuyibufakazi bakhona lokho ngempela kodwa njalo sizakhumbula ukuthi kayishiye yedwa uthethe i6kg ebantwini abezwa nje kuthi i6kg yegolide bangacabanga ukuthi into encane kakhulu kanti nxa ukhuluma nge32g i-ounce iyabidlula $1,000 ngakho ke khumbula ukuthi 6kg iletha imali engakanani bangaka abaphuma lazo lezo zimali lelo golide lawo madiamond lakho konke okunye okuligugu baningi kakhulu lokho esikubone esikuzwa ukuthi ukwenzile kuncane kakhulu nxa ukuqathanisa labanye baphuma labo 50kg yabo 100kg yabo 1000kg kusiya khonale kuyibufakazi ngempela bokuthi kunjalo kanti aso uhulumende weZimbabwe kuphela okukhulumayo kukhuluma lenhlanganiso ezizimeleyo ezisitsho ukuthi abantu baye baphezulu ngale bethatha amatshala igugu afanele anothise abantu beZimbabwe bazinothise bona besidla bodwa
Abasekela ibandla leZANU-PF ikakhulu bathi ukubotshwa kukaRushwaya kuveza sobala ukuzimisela kukahulumende kudaba lokulwisana lenkohlakalo. Ungathini ngalokho?
Hayi lokho kakuvezi lutho kuyinto encane kakhulu ngokuba kalamandla epolitiki abantu okumele kuvezwe kibo yilabo abalamandla epolitiki abayibabona kakhulu kudala kusenziwa inkohlakalo phakathi kwelizwe iyekelwa ngakho kuhle ukuthi aboshwe umuntu wenza ukugebengu obunjengobakhe kodwa kusekuncane kakhulu nxa kuboshwe umuntu edwa phakathi kwabantu abangama-1000 abebela abantu abayizinkulungwane abadla lapho bangafanelanga badle khona singeke size sichaye izandla sikhwele phezu kwezindlu sithokoze sililizele sishama kwelo hayi kakusebenzi kanjalo kakubotshwa abantu ilizwe liyaphela bayabonakala bayazakala abantu abayizigebengu ezinkulu ababulela ilizwe okulobufakazi yebo ungomunye oyisigebengu obotshiweyo kodwa isibo bufakazi bokuthi uhulumende uzinikele kazinikele ngokwenza okukhulu kulalokho akwenzileyo lokho kuncane kakhulu
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungulayo zombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni izolo abathathu bakobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi omunye wababhubhileyo ngowemanikaland lo yedwa owemaswingo asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 selokhu kwaqhamuka leli gcikwane elizweni sebezinkulungwane ezimbili lamachumi amane lambili 242
Yebo 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 mthokazo muhle siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolosibili namhla siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulesi sikhathi abantu abedlula izinkulungwane eziyitshiyagalombili namakhulu amabili namachumi ayisikhombisa 8276 sebebanjwe ngalumkhuhlane elizweni sixoxa njalo labatsha ngodaba lokhe cho lokudinga umongameli omutsha kwelemelika olwenziwa ngevikezayo mhlaka 3 November. Zulukandaba lingakhuthwa luhlelo lwabatsha lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Ibandla leMDC Alliance lokhu lingakaphumi lesinqumo esiphathelane lecala eletheswa umgcini isihlalo wesigaba sakobulawayo uNkosazana Thendai Masocha elokuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mjeyiwa. Ngeviki edluleyo ibandla leMDC Alliance belilomhlangano wedale leNational Council kade kukhangelelwe ukwethulwa isinqumo ngodaba lolu kodwa isikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa utshele Studio 7 ukuthi kwakhethwa iqula elivela eHarare elizayo kobulawayo ukuyaxazulula lolu daba.
INational Council ifake isinqumo esokuthi kube labantu abathathu abahloniphekayo abantu balezikhundla enhlanganisweni izikhundla eziphezulu ukuthi babuye kobulawayo bezocubungula indaba kaNkosazana neLuba Masocha sikhayela ukuthi abantu laba bengabuya kwesinye isikhathi ngomvulo ozayo njengoba okwamanje bengenelisi ukuthi bebekhona kobulawayo isikhayela ukuthi laba bantu baza thatha ubufakazi obungabe kuthola unkosazana masotsha elecala kumbe kube lobufakazi obuzathola njalo unkosazana umasotsha ehlambulukile engumuntu omsulwa.
Yena nxa ezivikela unkosazana masotsha uthi kuyini okwenzakalayo?
Hayi kwakathesi ukuthi umasotsha uthini, thina sikezwa kobulawayo njalo asiselalo ilungelo elokuthi sikucubungele okwamanje ngoba amandla ase nikwe i-National Council ngoba phela umamasotsha umuntu ku-National Council. Okwakathesi ibulawayo layo imelele ukuthi izwe ukuthi indaba izahamba kanjani.
Umnumzana Swithan Chirowoto ayisikhulumeli sebandla le-MTC Alliance kobulawayo. Ubekhuluma ekhona le kobulawayo. Ibandla lezanu PF belilomcimbi ngokukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi ayekethise izijeziso zenotho ngesikhathi amazwe la lawo ebhekane lendubo zawo. Elemelika liphakathi kokulungiselela ukhetho kumalanga amalutshwana kuthi izwekazi le-Europe liphakathi kokulwisana logubhano lwe-coronavirus olukhanya soluvuke ubhova. Kodwa esinye isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma utshele Studio 7 ukuthi umkhankaso wabo uphumelele sibili.
Into esingeke sathi siyayifaka i-measurement kodwa into yokuthi khona amazwi ethu kazwakale. Ngiyathaba ngoba amazwi ethu asekhitshwa la ngalabo abangasibo balapha eZimbabwe. Sibonile amazwe amaningi especially awe-SADC, sibonile omongameli bamazwe athize bonke bekhuluma mayelana ngodaba lwama-sanctions kwele Zimbabwe, even namanye amazwe bonke besithi ayi phansi lawo alimaza. So khonoko kutshengisela ukubana ukukhala kwethu sokuzwakala nangu sokuzwakele ku-SADC, sokuzwakele ku-African Union, sokuzwakele ku-UN ngonami kwayo sibili sokuzwakele. So kusho ukuthi kuna ngibona ngathi ilanga leli lilanga elibe lempumela enhle kakhulu ngoba ukukhala kwethu sokuzwakala phose amazwe wonke. So yinto-ke ezasincedana leyana ukubana laba abafaka ama-sanctions America nabo-EU babondatshi abantu abaningi sebekhala ngokuthi kona akususwe lezi jeziso kuyela kithi eZimbabwe khona la lisekwanisa ukukhula.
Labo abathi uhulumende kumele aguqule indlela abusa ngayo ukuze izijeziso lezi ama-sanctions asuswe, uthini wena ngawo?
Udaba lama-sanctions abantu kumele balunanzelele ukubana asodaba lokuthi mhlawumbe uhulumende ubusa njani ubeze njani. Lutawa nje lomhlaba kakhulu kakhulu. Kathesi njoba sikhuluma kanje akhona amazwe amaningi sibili abayenza phose sithi okulobayo okudlula lokho thina singabe ukuthi singabe sikwenza. Zikhona indawo lapho kubulawana khona mgceke, zikhona indawo lapho kuhlukuluzwana khona mgceke, kodwa zonke indawo lezi azikho kuma-sanction. So yinto kumele umuntu wonke nxa ikhangele akukhangele khonoko akubuti ngabe kuthiwa kuya ngama-sanction okuthi hhayi kulokubulawana kumbe kulokuhlukuluzana kumbe kulani. Kulamazwe amaningi kakhulu aphambi kwethu okumele ukuthi ngabe nxa kungabe kuyisilinganiso sokufaka ama-sanction ngabe bakuma-sanction. Thina udaba lethu yidaba lomhlaba, umhlabathi lowo yiwo osidalele konke lokho. And noma singaze sitshintshe uhulumende sifake ubani kusasa senzeni, as long as lokho siba ngumhlabathi sithi ngowethu, ama-sanction lawo abasoze bawakhiphe.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le yi-Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa adubule abulala uTsheketsha ongomunye wabazakala ngokuthi ngamashurugwi esigodini ngolwesihlanu kwabotshwa abanye ababili. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlive.com lithi isiphathamandla sogatsha lokulondolozwa kwenyamazana zendle olwezim parks sisindile engozini yokuwa kwendizamtshina ngeviki edluleyo satholakala izolo. Lundoda ongavezwanga igama usinde kulingozi wahlala eguswini okwamalanga amane engelakudla kumbe amanzi. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Linjani basakaza abahle baka Studio 7? Sizama ukuthi sikhulume ngazo neze zombangazo ukuthi umnanka kufuna ukuthi iqoqa abantu lapha kobulawayo ukuthi yebe kugala yakhe. Kanti okwenza ukuthi asidelele kangaka kabuhlungu kangaka ukuthi yena nguye wasibulalayo ngeground ufuna ukuzosisebenzisa ngapha. Bathebelele nje ukuthi sikhulume ukuthi kukhitshwa amasanction. Amasanction kawengezwe eZimbabwe, kawengezwe ngoba umthetho awukabi khona. Abantu kathi sibayachayo ababhaxabulwa abanye abantu bayabulawa kodwa bona bafuna ukusebenzisa abantu beZimbabwe ukuthi ke bematsha. Aba abantu balengqondo abantu beZimbabwe bevele la kugala yena leyo uthi ayenzela kobulawayo bengalugcobi. Bekele into zezani. Bekele umnanga gwakalungise ama-sanctions abamfakela wona ngokuhlupha abanye abantu. Nxa thina sizamncedisa ukuthi ekhiphe ama-sanctions lawo ngezindlela sithi yena ubusa kahle, kabusi kahle. Ama-sanctions abayengeze times amene ukuthi ngangaki sihle sife ngoba vele uyasibulala aphambili ngamasanction eZimbabwe asikudingi lokho. Ya uphatha kwabantu abantu yababopha bethu bayakhuluma nababopha akufunayo ukuthi balandele wena ubetshaya abantu lapho ethi kule corona manje kathi sefuna ukuthi abantu baye kugala yake akasekho umphufuna ukuyabafaka icorona seqayisa ukwenza imidlalo kathesi yena ngoba sefuna ukuthi abantu batoyitela ama-sanction. Abantu kabahlale phansi sidiniwe ngezani izani ungayiphumi iphume injalo beyifaka ama-sanction ama-sanction kaye phambili.
Linjani basakazi baka Studio 7? Into ebuhlungu ngani ukuthi ama audio ethu kale wabali labe livula wona lawa abantu esihlala sibezwa bephindaphinda into eyi-1 ukuthi intshe akhuluma okunye but thina batsha esiyabe siqalisa kale sivuli cela lathi ke sivulwa uthi ama audio esizwiwe lathi izikhalazo zethu okusenhlizweni zethu nje ukuthokwela. Lo okhulumayo ngumoyo e-Country Park. Into engifuna ukuyibeka nje obala ukuthi abantu bakomthakazi bangazithembisa ukuthi umakhuphe iphatha ayikhokhelayo iphatha yakomthakazi lingamhlanganisi lamaphatha akomthakazi ngoba udibo lumlandela ngemuva kwakhe lonke ngolwempumalanga vele yena usebenza lamaphathi empumalanga. So osebenza kufana lokuthi uthi ukhamoyo uphathi emthakazi ungangapha komthakazi of course ungangapha but kamelanga thina umele abeZimbabwe. So thina amaphathethi siyawazi izaphu umthakazi lamanye wona la vele ngapha komthakazi lawa ngale ngesozwile hhayi akuhlangani lawo umakhuphi ayiboni ngephathi yakhe ilothi phambili okathwangelayo libizo lempumalanga vele ayisiyo phathi yakithi ke. Ngizama ukuvula abantu bakithi amehlo abatshelwa ukuthi umakhuphi izamanga amaphathis akomthakazi kaso nxa efuna ukuba ngokomthakazi laphume kuleyani iphatha abuye ngapha kwawethwa komthakazi angabe lokhu echitshi iHarare ningowangapha komthakazi. Uyamuzwa isikhathi esiningi ekhuluma ukuthi siseHarare labo Kalipan Program siseHarare waye bengakhulumi bekobulawayo batshengisa ukuthi bona bangabakomthakazi belwela abantu bakomthakazi. Thina siyawazi amaphathi ethu umakhuphi asuye wethu ngowakhona. Linjani basakazi baka Studio 7? Laloba ningasivuli thina ezethu inkulumo kodwa sabe sifaka kuphela izaze lisivule nxa ningayekela ukusivula lakho kulandela. Kodwa into engifuna ukuyitsho lapha ikuthi ngifuna ukukhomenta kakhulu entweni le ngizikhulunyizo leyo ukuthi iStudio 7 lamanye amaphepha yikho kudala ukuthi lizwe leli liyehluleke libe lama-sanctions lihlupheke. Njengoba umongameli hlale e-church yena uyindlovu loba izinja zikhonkotha yena uqhubeke hamba waye engathi njengoba loba zikhonkotha aqhubeke senza umbuso wakho siba number 1 kodwa enikhubeka ngokukhala ngokuthi ogijimisana lezi nje efuna ukulumana lezi uyindlovu enjani ethibilikele izinto uthoni sigijimisana lezi nje iyakudlanini umzimba ungakho kathe sabantu balambile uyabubhizi uthoni senza into zokudlala gijimisana qhubeka uhambe ulungise umkhonomo ubonakala ulungise umkhonomo uthende lokusolana labantu ngoba la i-ZBC iyasola abantu iyakhuluma kubi ngabantu iyakhuluma kubi ngabanye abantu akula muntu uyayisola
sakhonani kwi-studio 7 mina igama lami Adolf Shaba ngimangaliswa ugovernment yezanu-PF zenza wona ngcwele ingcwele angathi bona bayenza zonke izinto ngendlela bathi kulama masha against sanctions ama-sanctions abazibizela wona yonke into yabo bayenza ngani angikaze ngibone igovernment efana naleya ngani igovernment ebuya esihogweni bacabanga ukuthi bona bangcono kunabanye abantu khona kuyizisigebenga zokugcina bake beyekele abantu bezimbabwe bezame ukulungisisa ilizwe liye phambili nyamangala labo thokozani group bathi ngangabanye bakhona abazoba yingxenye yematshe nalenga kodwa ya noma bekase beyingxenye yabo bevele abanabo abantu ababalandelayo abanayo i-support base akuyafika u-2023 sizobabonisa ukuthi kathi vele singobani thina yithi esivotayo so umnankakho ulevote yodwa nabanye bakhe bona labo
salibonani bavukeli labalandeli Studio 7 nginegama ngu-Game Over bengingathanda ukudlulisa lwa mavi mina ngokubona kwami ngiyabona ukuthi lama-sanction la esiwafakele ngamazwi la asentshonalanga aseqalile-ke manje ukusebenza lavo ofanele esebenze khona ubezwa sebekhala kanje so asesebenza bayekele kanje labantu bezanu la badlala ngabantu too much aba-ede futhi more amanye ama-sanctions phezu kwala aseqalile ukubashaya kuright kunje thina vele kudala sashayela manje asikho elizweni lakithi si-out endaba into eyenziwa izanu izanu wayiqalike ilungisa izigwenxa zayo iyekele ukuhlukumeza abantu iyekele ukubandlulula especially thina abantu basesindebeleni siyabandlulula so izanu PF ayizame ukuthi ikilungisa izigwenxa zayo ithi ma sizilungisile la mavoti ma kuthe kwavotwa kungabi nokurobhana phakathi ngoba nisebenzisa ukuhlakanipha tshontshe amavoti yenzayo so ama-sanctions la right angathi bengayengezelela futhi amanye phezu kwamanye aseqalile ukusebenza kibo-ke abantu bezanu bazoze bekuqalile sebekhala sokuright
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elizithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje-ke sikhangele sivela ngapha kwele Melika. Owakhethwa ukuba ngumahluli wedale le-Supreme Court unkosikazi Amy Coney Barrett ukhethwe ngokusemthethweni lamhlanje ukuba ngumahluli we-Supreme Court. Kukhetho olwenziwe e-Senate, amalunga awabandla le-Republic Party abangamachumi amahlanu lambili bonke bavotele ukuthi aphiwe lesi sikhundla, kuthi bonke abebandla lama-Democrats abangamachumi amane last year ngalombili bavotela ukuthi angaphiwa. Umongameli Donald Trump usematasa-tasa ngamadolobho achiyeneyo edinga usekelo kukhetho oluzayo lanxa ancintisana laye umnumzana Joe Biden izolo ubeziphumulele engakhankasi. UTrump useqinise umkhankaso wakhe esigabeni sePennsylvania esithiwa akula odinga ukukhethwa ukuba ngumongameli welizwe leMelika onqotshwa kulesi sigaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Yebo Mr. Gande labalaleli, nxa sikhuluma ngozokhetho olweMelika kathesi sikhangele lephakathi kaTrump noBiden lokuthi amanamba aphumayo kathesi akhanya esithi uBiden uyawina. Bese sikhumbula futhi ukuthi ngomnyaka lowana uTrump encintisana loHillary. Amanamba ayetshengisa ukuthi uHillary uyawina kodwa uTrump wagcine sewini. Singakhohlwa ukuthi kwathi sokuseduzane kokhetho kwaba inkinga yokuthi uComey owayengumkhokheli we-FBI ngalesani isikhathi waphuma esithi yena sokuzabiselwa ukucungululwa kwendaba yama-email kaHillary. Ngona ngani indaba yokuthi uHillary angaphumeleli yaba khona ngaleso sikhathi ukhomise eselethe incwadi leyana yokuthi sebeyacubungula futhi indaba kaHillary yena wayeqale wathi sebeyivalile. Yikho lapho kwaba nenkinga khona isiphangiphangi sokutshintsha izinto. Sacina sesimangele uTrump esewinile. And uTrump uyakwazi khonokho ngenxa yokuthi singananzelela ukuthi isikhathi sonke lesilabantu bakhe bebelokhu sithi bamelele i-October surprise. I-October surprise yabo i-surprise yokuthi bazakhupha inkinga-nkinga zika-Biden lomntanakhe. Kodwa ukhanya ngani inkinga-nkinga zika-Biden lomntanakhe kazibambi. Kaziminingi, azimu-affectanga u-Biden kangako njengendlela incwadi ukumemezela kuka-FBI sithi yona izacubungula futhi izinto zika-Hillary.
Yena uTrump elokhu eqhubeka eqinisa elokuthi i-coronavirus kayisomkhuhlane omele abantu bawesabe. Okukhanya kuyikho osokumenza angaphumeleli kukhetho. Ubona ungani yibo bonke yini abamsekelayo abavumelana lendlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus?
Eloko ehamba emaralini ebuthanisa abantu njalo engagqoki imask kungela social distancing. Singakhohlwa ukuthi lakhona apha eMelika kuyafana nalekhaya ukuthi i-politics ekhaya eZimbabwe sasithi tribal. Eyalapha i-politics ikhangwa yikuthi kulamakhiwa abangeke bamsola uTrump ngoba vele ukubuswa ngomunye umuntu onjengoBiden ofuna ukuhlanganisa imihlobo yonke kabakuthandi. So bona labana abantu abakholwa ukuthi uTrump wenza into elungileyo abayilabana abacabangela ukuthi umuntu omnyama kumbe eminye imihlobo kayila right yokuba se-America. So yibo abantu abaningi kakhulu abamlandelayo. Singakhohlwa ukuthi futhi kulabantu bemakhaya khona lapha e-America lalela kuphela ama-radio, ama-TV abambela kachana. Abaningi balalela ama-radio esikhrisi, ama-radio anjengama-radio abo-Rush Limbaugh labo banibani abanye laba ba-broadcastayo. So izinto abazizwayo kuphela, bezwa izinto ezikhulunywayo, zikhulunywa njenge-news ze-Fox News ukuthi uTrump is doing very well, uTrump has done this, uTrump has done that, kungela nto ayenzileyo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle. Lolamhlanje othi sikhangele ebesilazo umkhokheli wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu unkosazana Henrietta Rushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elubhekise kwele Dubai. Ibandla le-MDC Alliance lokhu lingakaphumi lesinqumo esiphathelane lecala eletheswa umgcini isihlalo wesigaba sakobulawayo unkosazana Tendai Masocha elokuthi waba lesandla ekuthunjweni kusakhulayo uTawanda Mutsheiwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje elivalelisayo nguChris Gande.
abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.